AmaNdebele athi izenzo kungemazwi. Ubaba okhulumayo ukuthi abantu abakhulume bekhululekile uhlupho yokuthi akathembakali. Kuningi asekuchilo okuphikisana lalokho okwenzakalayo. Ngikhuluma nginjenje ngisenkabazwe angavumelanga ukubana ibe lelizwi etafuleni yokukhuluma ngombhuqazwe ngemva komnyaka ophelileyo lapha lela khona abafelwayo ama victims esala ukuthi izinduna zenkabazwe zikhulume. So okungumbuzo yokuthi khathesi usetshintshile yini ngumbuzo wokuqala. Okwesibili, uyakhuluma yena uthi kakuthiwe amagosa akhe abangabasekeli bakhe abezanupf immediately qeda ukutsho njalo batsho something else. Ulabanye abathi kwadlula ulo obhedi umpofu ngu-secretary of administration othi kukhulunywa ngabantu bedorobheni kodwa abantu emakhaya bathule, kodwa bathulanga ukuthi ukuthula kwabo kuyakhuluma. Bengilabo abantu bagcwele ukwesaba, abalakuthemba uhulumende lokuthi bengakhuluma kubeke beseko. Akaqale enikeza abantu ithemba lokuthini akutshoyo yikho akuphilayo, kodwa lokuthi besitantu abakhulume kodwa enganiki abantu i-assurance yokuthini bengazi bekhuluma basozibalandelwa, ngoba phela balabantu abalandela abantu bebethusele. Kuzaba nzima utantu bekhululeke, and ukuthi ngoba abantu bathule akutsho ukuthi bajabula.
Emidlands lapho othi ukhona okwamanje, bathini abantu nxa likhulumisana labo bafuna kwenziweni kahle kahle ngalolu daba?
Bacaca ukuthi labo bayafisa ukuba yingxenye yalabo abantu abazatsho ukuthi kwenziweni, kodwa okuluhlupho yokuthi kabamthembi uhulumende ukuthi engabe eqinisile yini ukuthi udaba lolu lulungiswe. Ngoba uyabezwa besithi khona khona kodwa sisefu yini. Imihlangano emibili esiyibambileyo namhlanje bonke abantu kodwa abalaqiniso lokuthi uhulumende akutshoyo yikho aza kuphila, kodwa bayafisa ukuthi ngabe udaba lolu luyalungiswa, ngoba babona ukuthini amanye ama direct victims labantu abangama direct witnesses bayabe sedlula. Bafisa ukuthi bethi besedlula labo bechiye bechilo into engancedisa ukuba isisombululo lokuthi babonani lokuthi bafisa ukuthi ngabe kwenziwani.